Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 lwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Akumelanga yini amapolisa ehlukumeze amaloya mayezo mela amalungelo ama client wabo. Sifuna ukuthi kona at hands off from ukuchaya kwamaloya kanye lomphakathi ngoba kusingi maloya wodwa alamalungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
Amagqeda ambala atshengisele eHarare lamhlanje ekhonona ngokuhlukunyezwa ngamapolisa.
Sibona ama cases okuhlukumeza ngabantwana and then abantwana bona behlukumeza each other. Crimes against each other. You are my cases amaningi esiwabonayo lo education abantwana bexotshwa ezikole ngenxa yokungabhatali school fees.
Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo baqoqa emhlangano wokunanza ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abantwana emhlabeni jikelele ele UN Declaration on the Right of the Child. Kuhlelo Woza Friday livikis lomculi wengoma zomdumo okholo uStanley Nyathi odabuka enkayi ecula eseSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha ambalwa atshengisele eHarare lamhlanje ekhonona nodaba lwamapholisa abaphatha ngocuku ebahlukumeza bona besemsebenzini. Amagqwetha la ase ugwalo lwezikhalazo efuna amapholisa achiyane lomkhuba ukubahlukumeza nxa beqhuba umsebenzi wabo kanye lokwalisa uZulu ukutshengisela ekhonona ngokungamjabulisiyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amagqwetha la abehlabela efola ezibophe ngamabhanditshi emakhanda njengesibonelo sokulinyazwa bethoya amabhakane abemumethe imibiko yokukhuza amapholisa uhulumende labezomvikela. Elinye lamagqwetha eliphatheke kulokhu kutshengisela uMnumzana Jabulani Ndlovu osebenzela inkampani yamagqwetha eyemthethwa eNyambirai Law Firm uchasisa ngohlelo lwabo lwanamhla.
Akumelanga yini amapholisa ehlukumeze amaloya mayezo mela amalungelo ama client wabo. Sifuna ukuthi kona at hands off from ukuchaya kwamaloya kanye lomphakathi ngoba kusingi maloya wodwa alamalungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
UNkosazana Sandra Dizwani elinye njalo igqwetha ulandisa phezu kokuchiwo ngamabhanditshi abekade bewabophe ekhanda.
Ibhanditshi leli endibophileyo litsho ukuthi asimelani nezinto ezenzakalayo ezenziwa ngamapholisa ebantwini. Ngakade lilandela intatheli izindaba ngamalanga aphelileyo lingabakwazi ukuthi khona one of the lawyers wachaywa and labantu nje ababezihambela abanye last week bachaywa balimala.
Ukhuthaza uhulumende uNkosazana Dizwani ukuba ahloniphe imithetho emunyethwe isisekelo sombuso.
Becela bebona ukuthi umthetho uyalandelwa ngoba kuqala phezulu kusiya phansi.
Amagqwetha la aqale ngokuya ehofisini yomphathintambo wendaba zasekhaya bayachiya ugwalo lwezikhalazo zabo. Besuka lapho baluqondise esigodlweni samapholisa ePolice General Headquarters lapho abanikeze lolo gwalo isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi yena ohle wabaqaga beseseGreenwood Park lapho akhulumisane labo khona. UNyathi uthembise ukufikisa lipetition kusikomitshi wamapholisa uPolice General Godwin Matanga. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe ngabenhlanganiso yamagqwetha eyeYoung Lawyers Association of Zimbabwe YALAZ bexhaswe ngezinye njalo ezivalisa eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights leyeLaw Society of Zimbabwe. Ukukhatshwa kwabo ngamapholisa kube yisimanga esikhulu njengoba eyiwo aqhubeka evimba ukutshengisela kwabantu ezikhathini eziningi. Kunje abenhlanganiso yabamela abasebenza emabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union, ZIBAWU, bekweze udaba lwabo lokwalelwa ngamapholisa ukutshengisela emahofisini omphathintambo wezemali kunsukwana yesanda kwedlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo ezithiyeneyo lamhlanje baqoqe umhlangano wabatsha othiwa yi-symposium ngesilungu, benanza iminyaka engamachumi amathathu kwasungulwa ilanga lokuqakathekisa amalungelo abantwana emhlabeni jikelele ele-UN Declaration on the Right of the Child. Okuningi sikuzweni kuntathelo ezindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Abatsha abavele ezabelweni ezehlukileyo zelizwe babuye ngobuningi ukuzongenalo umhlangano owenzelwe eHarare. Umnumzana Maxim Murungweni wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for Children uthi lokhu kwenzakala ngesikhathi amalungelo abantwana eqhubekela phambili engaqakathekiswa.
Sibona amalungelo abantwana lokhu ephulwa ngabantu, kukhanya ukuthi abantwana babebeyenjisa abantwana bebancane, sileyo esithi forced marriage, child marriage, abantwana lapha eZimbabwe lokhu kusenzakala. Abayifaki imali eyeneleyo ukuthi abantwana babebehamba esikolweni, abantwana babebethola ukudla okuningi, besekuyindawo yokuthi bona abantwana baphiwa amathuba ukuthi bekwanisa labo ubehamba emdlalweni besenza izinto eziningi labo, imbono yabo izwakala ngabanye.
Unkosazana Thobekile Sithole osebenzela inhlanganiso yeJustice for Children eyakobulawayo uthi ukusilela kwemali lokungamanga kuhle kwesimo somnotho sokubangela ukuthi abantwana behlukuluzwe njalo bephatheka kumikhuba emibi.
Sibona ama cases okuhlukumezwa ngabantwana and then abantwana bona behlukumeza each other. Crimes against each other. You are my cases amaningi esiwabonayo lo education abantwana bexotshwa ezikole ngenxa yokungabhatali school fees or other reasons, but into enkulu esibonayo yi-lack of imali. Abantwana sebexotshwa ngenxa yokuthi akunamali, and ngenxa yokuthi akunamali abantwana abasaye esikolo, so sebeyenze ama-things like buzu parties or deviant behavior, especially ukutshontsha. There's been an increase abantwana betshontsha, bengena ezindlini betshontsha izinto.
Uthi ezabelweni ikakhulu abantwana babhekana lobunzima ekutholeni ingwalo eziqakathekileyo empilweni zabo ezinjengezokuzalwa loba ezokuhambisa.
Into esiyibone ukuthi i-birth registration kukhanya ngathi yinto ema-communities, yinto ekhulunywa ngabantu abaningi ukuthi abakwanisi ukuthola ama-birth certificates. Bengathi siyazama ukubancedisa sibatshele ukuthi ama-requirements ama-birth registration yilokho, kodwa nxabe siyakhona ngale emsitheli befika betshelwe okunye, so begcine be-give up. So ukusela i-birth certificate, it affects okuningi. It's just not ukuthi awula birth certificates, it affects education, it affects access to justice, it affects okuningi njengomntwana and i-right to identity yomntwana.
Uhulumende yena uthi uyasekela imizamo yonke yokuthuthukiswa kwamalungelo abantwana ngokwethula imithetho ebanikeza amalungelo ngokugcweleyo. Wasungula njalo lesikhwama sokubhadalela indleko yemfundo yama-school fees ebantwaneni abaphuma emulini zabaswelayo lentandane. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Odokotela bezinga laphansi ama junior doctors abaphiwe amalanga amabili izolo ukuthi babuyele emsebenzini ngemva kokuxotshwa nguhulumende bathi kabasoze benze lokhu ngoba uhulumende elokhu engakangezi iholo labo. Odokotela bedlula amakhulu amane laba baxotshwe umsebenzi besetheswa icala lokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho. Kodwa ngemva kokungenela kwabezinkonzo, uhulumende usuke wababuyisela emsebenzini izolo esithi kumele babe sebeqalisile ukusebenza kungakedluli amalanga amabili. Inhlanganiso emela odokotela laba iZimbabwe Hospital Doctors Association ithi amalunga ayo kasoze aphindele emsebenzini ngoba uhulumende kakakhwezi iholo lawo. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors labo bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi besithi kabanamali yokugada besiya ezibhedlela. Njalo bathi abasoze bamukele imali ethenjiswe ngusomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa. Inhlanganiso yabodokotela laba eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association isilobele amapholisa iwazisa ukuthi amalunga ayo azatshengisela phezu kodaba lweholo eHarare ngeviki ezayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wamalunga alinhlanganiso udokotela Ngqabutho Dube osebenza esibhedlela sempilo yena othi imali abayiholayo incane kakhulu.
Plus or minus $800 for a senior doctor. From in Agdala, we hold a plus or minus 2.8. So, which means in Syria, we almost a quarter now of what it was there about. In there was a moon to corner up, I would say, Ugoza, Konga Ukwezi, Kuhambelana, Doctor, Interpen Great, Amanda Kesi, now Akupugile, Ama Race, our council, now Akupugile. Ama bills wonke nje akhuphukile uyo uthi nxa uvele uhola imali adwe uhola 2 years or 3 years ago ifiga lokhu ingakanjini vele ngeke wenelise ngoba even the fees layo iyakhuphuka almost on a weekly basis ngoba njengalamhla I think $17-18 a litre kudala ngesalary rate yale yayisesekudollar something so umuntu wakhe ukuthi poverty data mlane erivisiweyo angayibona ukuthi ithi umuntu imoli yaziphinga imali enganani but I'm sure it's more than $3,000-4,000.
Ungasichasisela ngomumo osezibhedlela lapha ngoba sizwa kuthiwa mubi kakhulu amamotshari izidumbu ziyonakala ngenxa yokusilela kwamagetsi kanti njalo lasezibhedlela khona abantu bathwele nzima njengoba lingabe laphi nje lingaye emsebenzini.
Umumo umubi sibili izibhedlela kazivalwanga ngenxa yokuthi besiphana la emergency cover ukuthi ungabuya sibili abantu abaserious babonwe ukuze sizame ukubaphethisa kodwa labo balama-condition akade ayenelisa ukuthi baqale bame bayokwelatshwa ilangayo labo besingaba-athendi ngenxa yokuthi vele umsebenzi wakhona uyabe usomnene so ngakho uzathola ukuthi ngenxa yokuthi njalo abantu babe balutshwana ababona izigulane ezinye izigulane lazisatholi ukubonwa okuqondileyo ngenxa yomsebenzi omningi ngakho-ke ezinye zingazingabi zokuphila okuhle abanye bagcina beswelakala lapha emhlabeni isifo sethu siyukuthi ngabe udubo lolu luyakhangelwa sibili kakhulu i-resolution itholakale masinyazane ukuze abantu baphephe baphile basile.
Lo ke ngudokotela Ngqabutho Dube omunye wabodokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors abaphakathi kokukhalala umsebenzi ubexoxa ecingweni le-studio 7 ekwaBulawayo. Umkhuba wokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eyokuzivazela engasimali uqobo usubhahile edolobheni lakwaBulawayo osekuthiye abathenga lokuthengisa imali ngaphandle komthetho osiphatheleni bethwele imikhono ekhanda. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Ukuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe edolobheni lakobulawayo sekubhahile osokusenza ukuba abakubhizimusi lokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha osiphatheleni basebenzele evalweni. Unkosikazi Josephine Mutero okubhizimusi lokuthenga lokuthengisa imali emigwaqweni yedolobho lakobulawayo uchaza udubo ababhekane lalo ngemali yokuzibazela.
Mina angazi lokhu ngithengisa khona phansi ngiyaqalisa mina loku-identify mina le problem lokuyibona lomusa. Ye kusithetha ngovalo ngoba uyakuzwa omunye lapha uzwe sithi khona uthetha ngovalo lokuthengisa nje abusa. Loba singanikwa ulwazi lokuthi yabikhayele kanjani.
Umnumzana Muzi wakhe Moyo uthi imali eziyisiphamaso zikhona njalo lokhu kubangelwa ngumumo okhona ezweni.
Hayi imali zamafekti zikhona sibili ngoba lapha thina esisebenza khona siyakisizwa abantu bekhuluma omunye wezwa sikhuluma sithi hayi ngihlangane layo lami lapha sengitshayiwe ngefekti. So into ekhona sibili asonto ukuthi izinto ezingekhoyo zikhona njalo ngibona ngani ukuba khona kwazo kubangelwa nje ngumumo wona lo khona lo ukuthi abantu abasebenzi abalamsebenzi. So ukhanya yinto yona le ebahlupha kakhulu so kuyibutsotsi. Sowe badinga indlela zokunjani ezokuphila. Ya lapho ke khona ikholobunzima khona njengathi thina imbangela yakhona iyo phela enkulu ukuthi kuze kwazi ukuthi kwenziwe. Nxa kuyukuthi kuyukuthi abantu abasebenzi kumele abantu besebenze. So ngibona ngani khona lapho okulenkinga khona. Ukuthi amafekhi la umuntu engasebenza uyahola. Ucabanga ubusela ngingakucabanga.
Unkosikazi Margaret Moyo uvumelane lo Moyo ethi abantu bathathelwa imali ngemali eziyisiphamaso.
Siyababona amafeka ningi abayabuya labo abantu bayakhala akhona angazi ukuthi singayenzelani ukuthi abantu bayathathela abantu izimali zabo abantu bayakhala ngoba abanika abantu amafeka.
Amabhanga ambalwa akhulume le Studio 7 achaze ukuba imali eyisiphamaso ivele ayifinyeleli ezandleni zabo bayizwela emkambo wensitha ngoba banemitshina ehlola imali engenayo lephumayo ebhanga. Isikhulumi samapholisa unkosikazi Precious Mango uchaze ukuba abakabi labantu abamangala amacala okuthola imali eyisiphamaso edolobheni. Idola leMelika leRand lakwele South Africa yizo imali esezivame ukutholakala ezimalini zokuzibazela ezingasize qiniso njalo osiphatheleni bathwele imikhono ekhanda. EZimbabwe ungatholakala uthenga kumbe uthengisa imali yakwamanye amazwe emigwaqweni kuyabophisa. Labo abatholakala benemali eyisiphamaso kungakhathalekile ukuthi yimalini umuntu ulakho ukuya ejele okweminyaka endlula ichumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lingakhohlwa ihlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane labantu kuhlangothi lwezempilakahle ngesikhathi odokotela bekhalale umsebenzi. Sithumelane text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Singakaya esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Umphathintambo wezobudlelwano beChina lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lilolonga umthetho ozakwalisa amalunga edale lephalamende lakwele Melika asekela umthetho kamongameli Donald Trump wokusekela uzibuse wele Hong Kong ophikisa ukubuswa kwalelo lizwe ngele China. Umongameli Donald Trump ubonakale izolo ekwele Afghanistan uhambo alwenze engazisanga muntu esiyafisela abezomvikela beMelika abakhonale ikhefu elihle lokubonga usomandla ele Thanksgiving lapho azise khona ukuthi bayakhulumisana labesiTaliban ngodaba lokumisa ukulwisana. ilunga ledale lesenethe lemelika iNew York Senator Chuck Schumer ubike ngokusungula uhlelo lokulwisana lohlupho lokugonga kwenani labalimi abazivulalayo ezigabeni sakhe. Ukungasebenzi kahle kwemitshina ebheka indizamtshina zisemoyeni okwenzakale ngomvulo kubikwa kubangele ukuhlala ngesiphangiphangi kwengatsha zomvikela emhlanganweni abawenze bephansi kwedale le-Joint Operations Command kumbe JOC ngamafitshane. Akula ndizamtshina kade zivunyelwa ukungena kumbe ukusuka elizweni ngomvulo. Lokhu kubangelwe ukuthi nxa limtshina ingasebenzi kulakho ukungena lokusuka indizamtshina elizweni kungaziwa muntu okungafaka ilizwe engozini. Inhlanganiso ebona ngokwenyuka lokusuka kwendizamtshina emagcekeni awendizamtshina e-Traffic Controllers Association ithi ihlezi itshela uhulumende ukuthi athenge imitshina emitsha ngoba ekhona isimidala kodwa lesi sicelo asikhangelwa nguhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Luba laphana kwakukhulunywa ngesisikeli sombuso kwakushiwa khona laba abagcina kumbe umoya abancedisa indizamtshina ukwehla kulokuphapha bafaka kwisigaba amaservisi aqakathekileyo. Bavele kuthiwa khona abavunyelwa khona ukutshengisela kodwa njengoba ngihlala ngisitsho ukuthi isisekelo sombuso vele sithuna ngokwakho ngaso siyavuma ukuthi nxa isisebenzi sikhonona sikhala lomsebenzi. Lokhu abakwenzayo ngiyabona ngathi nxa bevele bakhuluma nje ukuthi bazakhala lomsebenzi kuqakathekile ukuthi i-Civil Association yana khona eZimbabwe yana e-Traffic Controllers Association bathathe amalungelo awo bayasebenzisa.
Sike sezwa eminye imbiko ethi kungakwa kubangelwa yimtshina esingasasebenzi kahle ngoba isimdala kakhulu. Ubona njani khona?
Yelo lingaba qiniso ngoba phela uyazi ukuthi imitshina vele ihambelana lendege leyana yimtshina edulayo kakhulu. Ekuthengweni wayo kulokudlwangudlwangu le-corruption eningi. Uzabona ukuthi engxenye abantu ababebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeb engasebenziyo kumbe ivela ngathenga so akwethusi ukuthi njengoba vele ilizwe liminganzonzo kanje imali zakhona ezokuzuza ezokuthenga imishina yalezi nsuku kabalayo so ukuthi kuyachayisa amakhanda odade labo labafoti abasebenzayo ama-air-traffic controllers. Kuqakathekile ukuthi bathi nxa sisemsebenzini bakithi sinikani imitshina emitsha esebenzayo xa ingasebenzi balelungelo lokukhala lomsebenzi.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zombusazo, bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu leHighlanders uHenry Peter de Jong usekhuthaze abalandeli baleli qembu ukuba babuye ngobuningi kuzolisekela emdlalweni walo oyifinali yalo nyaka yomncintiswano wenkezo yeChibuku elizawudlala lelenkezi Platinum Stars kusasa kwaBulawayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yonke indlela ziqonde enkundleni Papa Fields kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leHighlanders lezanqikelana khona lelenkezi Platinum Stars kudingwa intshantshu zalo nyaka ezomncintiswano weChibuku Super Cup. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uDe Jong utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele ukuba abalandeli beqembu leHighlanders bazadlala indima enkulu ekuphumeleleni kwaleli qembu lona eleminyaka embalwa lingazake liphakamise isicoco. Iqembu lethu yilo elinabalandeli abaningi elizweni njalo lakusasa ngikhanyele lele ukuba eningi labalandela libe ngelisekela thina njalo kumele bahlalele kusukela umdlalo uqala uzofika emaphethelweni. Ukuze lifinyelele ukuyadlala kufinali iqembu leHighlanders linqobele Dynamos nge-1 kanya kusigaba sakuqala esomncintiswano ukuthi kusigaba se-quarter final linqobele FC Bladam nge-3 kanya ikanti kusigaba se-semifinal iqembu leHighlanders litshayele ze-PC Caribbean nge-1 kanya.
Nakwelinye icele iqembu lengezi Platinum Stars lona linqobele uMshwane Stars nge2-0 kusigaba sokuqala esomncintiswano, kwathi kusigaba sequarter final linqobe iqembu leBlack Rhinos nge5-3 ngemva kokutshaya kwembekwa, yekanti kusigaba sesemifinal iqembu lengezi litshaye leHarare City nge7-6 lakho ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leHighlanders ligcine uphakamisa isicoco esizwayo ngomnyaka ka-2015 lapho elinqobe khona ele Chicken Inn nge1-0 kufinali yenkezo ye-Net1, yikanti iqembu lengezi Platinum Stars lona liphakamise isicoco seChibuku ngomnyaka ka-2016. Loba kunjalo uDiong uthe utshele abafana bakhe ukuba bengakufake engqondweni ukuba sekule minyaka embalwa leli qembu lingaphakamisanga inkezo, kodwa bedlale bezikholisele nje umdlalo.
I told the players 2 or 3 times.
So ngibatshele kaningi abadlali bami ukuba bakholise amalungiselelo esiwenzayo silungiselela umdlalo wefinali. Baphinde njalo bakholise ukudlala ufinali, ngoba phela lo mdlalo uyafana nje leminye imidlalo. Umahluko kuyikuthi wona kumele ube lempumela ohlukanisa amaqembu omabili ekupheleni kwawo.
Nyakenye iqembu letriangle eliphakamise isicoco senkezo yeChibuku ngemva kokunqoba leHarare City ngiyimele Studio 7 kobulawayo inguJoseph Njanji.
Woza Friday, liviki silomculi wengoma zomdumo okholo uStanley Nyathi odabuka eNkayi esebenzela kwele South Africa. Asizwene xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Izizalwane zeZimbabwe lisemzansi ngokuyafuna umsebenzi. Kunjalo nakumculi esilayo kule viki. Uyasebenza abuyacule njalo. Namhla siphethe idlade lakhe elitsha eliphansi kwesihloko esithi He is Faithful.
Le album yi-album yokuqala ngqa. Ngishiqize uma ngicabanga, it's about 3 months ago. Itayitli ye-album yami ibizwa ngokuthiwa He is Faithful, njengoba sisazi ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uthembekile noma thina singathembakalanga.
Awuzwa ke mfana kaMdluli, umculo ophole kamnandi. Kuhle phela ukuthi uzuzulu azi imbali yakho ngamafitshane.
Ngazalelwa kobulawayo Empilo Hospital, ngafunda iprimary yami eNgwegwe Primary, ngayifunda futhi eRobert Zinyoka ePhumula, ngayiqedelela eNkayi Primary. Mina ngaqala ukucula ngisesemncane eprimary, kodwa okuserious ngikuqale eqenjini elithile elibizwa ngokuthiwa i-Everlasting Covenant. Lelo qembu licula umculo we-acapella.
Ngiyesilaye namhla kuhlelo Wozo Friday mawusanda kusidoba. Wezwele sifiso sokucula ingoma ngokuthunuka imiculo yabanye abaculi abalomdumo wengoma zokudumisa uSomandla.
Iqembu elithile from eNkayi okubizwa ukuthiwa iHarmon Sounds, ngakwazi ukuthi ngingene kuleyo ndima bese ngicula ngiculela uJehova. Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo lowo, ngunanzelele ngoba ngalontsha iCD abantu babuya ngobuningi bawuthenga ngempela ngobuningi, namanje basawufuna. One of my song lethi He is Faithful iyatrenda ngempela, bayicula indawo zonke. U-August obuyayo 2020 ngishiqize elinye i-album, lizobe lingelesibili.
Siyabonga Stanley Nyathi obexoxa ke lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Woza Friday. Besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha ambala atshengisele eHarare lamhlanje khonona ngokuhlukunyezwa ngamapholisa. Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo baqoqe umhlangano wokunanza ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abantwana. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje livalelisa igama nguChris Gande ngisitha sidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.